Yebo, kuqondile ukuthi amabandla aphikisayo abe eselungele ukwenza umqhudelwano sokungiqhude manikiniki. Omunye lomunye uthi yena yimiqhudelo ikhulu umdlalo esasiwudlale kweLuseni. Njengenjwayelo vele abantu bepolitics akekho ovumayo ukuthi uzanqotshwa. Thina babukeli sabe sibukela sibona ukuthi lowo ndoda uthi uzanqoba kodwa asiboni ukuthi anganqoba. Kungenzakala izimanga ama abanye banqobe kodwa futhi sikwesabayo esikhangeleleyo ukuthi kuzaphinda futhi ikakhulu i-Triple C inganqotshwa kwama constituencies ezanqotshwa khona izahamba futhi yekhalakhala futhi ithi yena kurigiwe njengokuhlala bekwenza. So ingoma nje size expectayo
singathini ngenyathelo elithethwe nguMnumzana Chabang kanye lokwenzakala phakathi kwebandla le-CCC njengabezinkonzo lingabaxwayisa lithini abezombusazwe ukuthi kube lokuthula njalo kungabi kusiba lokuchithwa-chithwa kwemali kusenziwa ama-by-election.
Okukamnumzana uChabangu lebandla le-CCC yimboza eyayivele ikhona, it was only bekuvele kulindwe nje isikhathi. Yimboza eyaphekwa kusukusela ngo-2018. Imboza le besayikhangela sayibona phekwa sabuza thina abanye sabuza ukuthi kanti liyathili lebandla lezombusazwe lingelasisekelo sakhona esithiwa yi-constitution lithili lebandla lezombusazwe elokulingela ama structures liza kwenza kanjani. Kwathiwa sithengwe izanu singabantu bezanu sathethiswa ngenhlamba ezinkulu ku-social media lapha singadlala ama audio akhona ikakhulu emsakazweni wethu wona lo we-studio 7 abafuni ukuthi babe lomunye umuntu obatshela eminye imbono bayilokho esingakuthi thina ngesilungu yi-cult. So imboza le nxa isihlephuka umnumzana uChabangu akwenzayo yikuhle puna imboza afaka isandla emunye wafaka umunwe wathathi ichance wa wathena abantu bona nini nasi imboza into emelwe ngumnumzana uChabango simzwile ekhuluma esithi yena ulwisana lokudelelwa kwabantu bemathebeleleni. So kungabe kuyinto embi engamnandanga ngoba kwenza ilizwe lilahlekelwe inzuzo imali enengi besibelungisela ama by election. So ke mina ngumbono wami ngithi mina lanxa kusidulela ukuthi sirane lama election kodwa yinto okumele ukuthi zilungiswe. Kanti njalo sikumele iZimbabwe layo isibe lomthetho omutsha kubotshwe kakhulu i-Electoral Act ukuze kubanjwe ngamandla ukuthi umuntu wonke othi ulebandla lembusazwe elincintisa ekhethweni kumele abe lama structures abe le constitution njengokufunakalayo kwamanye amazwe njengeBotswana. Awuhambi ungala ubuye lenhlanganiso yakho lingu-4 lifike lithile naselile party kumele libuye lamaphepha incwadi zonke ezitshengiselayo ukuthi lilibandla lezombusazwe eliserious engela constitution ngokugcina ekugcineni kwakhona sokudlalisa imali yelizwe.